abanye kahle yabhala abantu abo basebenzisana ezikarati esesikhandle kakhulu yukuthi abantu bona bana madovane kube nendlela yokuthi bakhutshwe bayefaka kwenye indawo bakhutshwe laphana nxa abakhona nxabalusana phana bayefaka kwenye indawo okuba nzima yukuthi ungabonge ubakhupha kuphela ubaxotsha ukuze ukuthi bazabuyama ngoba naveli bona abana abantu kuyindlela abaphila ngayo lokuthi babhadale amarenti babhadale ama-school fees babhadale zonkeseba abadingayo imali yena bayithola khona phana so-ke siyasiyakhaza ukuthi hhashi abantu akube nesimele khulumzane lokuthi ayidalo kubona anti indaba le i-resolva njani abantu abanabakhondelwe yindawo ngoba noba usukuluzana kuba nengondo yokuthi i-property iyalimana abantu bayalimana impilo ziyalahleka kube kuthi abanye abantu abazivelayo labo abasengondini so kuyikho ke njengezimpazo khonza ukuthi hayi iyasikhayelayo ukuthi kube lokuziphatha unalo fana kodwa nti abantu akube lendlela yokukhulumisana.
Ubona alubana bethe bakhitshwa khonapho abathengisela khona besiyahlaliswa kwezinye indawo kungaba ngaphi lapho sibindi ngoba egodini siyabona lalamhla lokhe kungakapheli.
Ye uhlupho esilalelo lokuthi khathesi abantu abana bakhutshwa ngale kodwa sinandela futhi langale ukuthi lapho abantu ababethengisela khona egodini akukapheli. Okunye okwenza abantu bazathi bavusa inkobo kanti manje kwenzakalayo. Aluba ikhansili yaqala ime ithethe indaba egodini ngali ngazithethe egodini abantu bafake khona phana bese kubonaa nto abantu behaswa ngoba indawo zokuthi abantu bangane bangabizileni zona ngoba uhlupho esihlale ukuthi abantu bafanele ukuthi kukhulisane labo bafunde ukuthi imali ayikho kuphela edorobheni laphana esithi nayo i-central business district wananzela ama-complex abantu bangahanisa khona ngale lezi yindawo ezibhizi abantu abangaya khona kodwa wakhathi ezikuthi engxenye aluba indawo yegodini leni yaphela abantu bafake khona abantu abafakwayo beso laba nazo bangafakwanga manje ukuthi bagudule ngale egodini futhi beyahandeni sibona ngathi kokwenza ubona ngathi abantu baxokozela bengavumi ukusuka ngoba bona ngathi onathi bekosabenabuyabe nokhansili eleke indawo abayesele betiyo abangahlali kiyo.
Uhulumende yena esingathi i-central government kule ndlela engangenela ngayo yini lapho babasibindi ibe ngumlamulankunzi kumbe layo iyaphatheka kulolu daba?
I-central government phela singakhohlwa ukuthi lento besikhuluma ngalo abantu besiyagcwala ezitaladeni bedinga imali imbane lenkulu ngohulumende mani. Siyananzela ukuthi ngeke kulawa zesihlazi ukuba nathi yindawo eqakathekileyo kwakuthiwa i-industrial hub nezindlela abantu abaningi laseZimbabwe nxa ukhuluma nge-industry kukhuluma ngobulawayo. So abantu banabantu sibabona bejele ezitaleni nabantu ababesebenza kumakhampani akobulawayo. Makhala amakhampani amaningi ayeqasha abantu lama-4,000 ama-3,000 kodwa lawo makhampani avala ngasesongamatshetshi. So sithi nokhulumendela olomlando ngoba okwenza amakhampani avalwe indlela uhulumende awuyesile ukuba ngezomnotho kusha amakhampani athile ebhali. So-ke uhulumendela sibona ngathi ngezo sathi thina uqondile but nokhoze khona kwana kodwa ukuthi uhulumende yena lawo belomlando wokuthi engxenye azame ukuthi alo mlamulankonzi kodwa kuyaqiniswa ukuthi lapha yena umi ngaphi. Enamlandani inkunzi ukuthi yabelipheza ukuthi ama-industry avulwa abantu abana abafume babuyele ababesebenza khona nokungenza ukuthi bekubenzao ngaphandle kwakhona okwasibona uhulumende ngezathu ngoba ungakhanyela laye ngezindawo ezinenza lezi esile ukuthi sebenza kuhle emaukuthi laye ezomnotho ziyamehlula.